Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo.
As far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi kukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixothile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. Umonzora wokuqala akala legitimacy, akulamuntu omvotelayo.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo eHarare akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla.
Laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo ikuza kuvuna.
Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi ngomunye lo umnyaka owendlala.
Owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kuwe emnyama othi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukuhambisa leli bandla emthethwandaba ukubangela udlakela kumhlangano weCongress odluleyo lokuhlangana ngaphandle kwemvumo. Abaxotshiweyo babalisa umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo ogatsha waleli bandla eMelika, uSenator Elias Mudzuri, noRest Marara, Gift Konjana, John Nyiga, Edwin Kora Kakora, lo Edwin Zambara. Kumbiko elwethule izolo kusihlwa, ibandla leli lithe amalunga la akufanelanga asebenzele iMDCT ngalesi sikhathi esamisiwe umsebenzi. Abanye abamiswe umsebenzi bathi abakaziswa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamnumzana Douglas Monzora ongumholi waleli bandla, umnumzana Lloyd Damba, utshele iStudio 7 ukuthi bazathola incwadi zibazisa ngalokhu kusikhatshana esilandelayo. Umnumzana Marara yena uthi usetholile eyakhe incwadi imazisa ngokumiswa umsebenzi. Umnumzana Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kamnanzi umholi waleli bandla umnumzana Douglas Monzora njengomuntu olelungelo lokumisa umsebenzi, ngoba impumela yemihlangano yamaCongress edluleyo yamiswa.
Mina angatholi i-official letter from i-office ye-FDC engitshela ukuthi ngisuspendiwe. Okwesibili, as far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi kukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixothile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. Umonzora wokuqala akala legitimacy, akulamuntu omvotelayo. Wazifaka lapho just because i-opportunity yamvumela ngesikhathi se-extraordinary congress liyana, lapho esabona khona uDr. Thokozani Khuphe echawa ngempama. I-Congress liyana was ruled null and void. Kuze kubuyele esibili la yayenzileyo ngo-December 18 last month. Ama-chairman awebandla le-MDC, we are talking about elected officials here, declared ukuthi it was null and void because it didn't follow i-constitution yomhlangano wethu. Mina uMonzora angaze ngimrecognize as u-leader we-party yami. and uyakwazi lokho and umhlaba wonke jikelele uyakwazi lokho
ndisuka lapha kuyini eliza kwenza
mina I've always been a member ye MDC and angisoze ngichiye and angisoze ngichiswe ngomunye umuntu so mina I've always worked for iparty ifocus yami ayikho emuntwini isepartini lemithetho yeparty esibizi constitution yeparty yiyo mina engingathi yiyo engigayidayo and angazi ngichiye iparty mina yena umonzura nguye wachiye iparty wahamba wayojoyina enye wazobuya after a constitutional court judgment so i supreme court yiyo yamenza waphenduka yena wayeveke ngasekho epartini so umuntu angeka kuyendlini yakho wakutshela ukuthi usekuxotshile usebenzisa amandla aphi ukuthi akuxotshe wathatha kuphi wanikezwe ngubani ngayiphi indlela ngaluphi uhlobo so into ekhulunywa ngumonzura le is just null and void ngumuntu nje always this card who's too excitable obona ngathi yena uyabusa uyalida iMDC akula MDC ayilida umonzura
Alo ke ngumnumzana Den Moyo ongumgcini sihlalo ogatsha lwe MDCT eMelika obexoxa icingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla. Amalunga la awetheswa icala lokwenza umhlangano kungelamvumo angamachumi amabili lanhlanu. Abesemthethandaba izolo njalo akhangelelwe ukubuyela lamhlanje lapho azakuzwa khona ukuthi ayaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Okunenge asikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Phakathi wababothiwe laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamaxhegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababothiwe laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiya basiza umnumzana Khutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai Dzuda nguye umanji kulolu daba abachuchisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu umbike uthi ababotshiwe laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned because
uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Umpholisa ukungula lolu daba lokhu esaphawula ubufakazi umthethandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamanji lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamanji bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Igqwetha elimela abantu laba ababotshiweyo umnumzana Khutsai Kadzere obikwa watshaywa ngamapholisa ngesonto ezama ukuyabamela abasolwa laba ubikwa ehlinzwe esandleni ngomvulo ukuthi asile njalo ulekhe esesibhedlela. Unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela uMnumzana Katsere uthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ahlawulwe.
Lichwana njani? uMr. Katsere okwanamhlanje uhambile esibhedlela yokumelaye operatwa uadmitiwe ekuseni ngama 3 bese beqedile ukumoperate isandla sakhe. Awulo usebuhlungini ulokhu engezwa kuhle but silethe mbutho zasile. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhadzere lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana nge-Thursday nxa esesenelisa ukuthi ahambe njengoba sizahamba e-court sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani. Sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi babamtshayileyo bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKhadzere athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa lalawa amapholisa amtshayileyo kwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa sehambe kiwo lobuhlungu ahambe kibo. Yikho esesikwenzile lesikhangelele ukuthi siza kwenza ngendaba kaMr. Khadzere.
Alo-ke ngunkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela elenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo, inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe yethule umbiko enkundleni yebulenjini eyeTwitter isithi iyasola isenzo samapholisa njalo amalunga ayo ahambile ukuyabona uMnumzana Katsere esibhedlela azibonela ukuthi amanxeba akhe ayaphola. Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi lo ngomunye njalo umnyaka wendlala. Lokhu kwenzakala lesi sigaba sihlaselwe ngumkhuhlane wenkomo othiwa iJanuary disease. Sixoxele sakhamuzi salumango uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithuthele kuzophose kube emnyama uthi kuya kunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni eziningi ikakhulu njengangapha kuyona lo mkhono welizwe lakhona apha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola thize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho-ke hayi kakukuhle kangako ngoba lalapha ezabelweni ngengafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abendaweni zakubavoka la ngapha komzimu eGwanda hayi amabele kamahle nxa kuswelakala kwezwi. Yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo busubhaceka umumbu izulu lahamba lahawula kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka edathi kune izulu kwana ilanga abanye sibili mbona baze balimela phansi abanye ke engxenye nxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokho khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonga sibili alicaci kuze kube manje mhlawumbe lona emkhathini liyakhanya ukuthi likhona engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo seziqalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibule ziqondana lokoma lesomiso siyabe sikhona hayi bengakezi ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengenangena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngenhlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhona apho kuphela kuwo April May kutsho ukuthi nxade besanika abantu okulutshwane khonkade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngoba komile kungomanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njengoba ngisitsho ngoba babe vele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho. Khona nje ukuthi vele ziyasalazimi ngalobuhlangothi ngalobuhlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi. Kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi sivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwi elilandelayo.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seMathabeleland South obekhuluma icingweni le Studio 7 eseGwanda. Okumanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lo delimitation lukhomba sobala ukuthi bandla lezano PF lifuna ukuqilibezela kukhetho oluzwayo. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimbalwa ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele Mozambique alile ukunikeza abeZimbabwe oyelipholisa uJason Muvevi owabulala abantu abathathu eZimbabwe. Amapholisa eMozambique abikwa esithi azazithonisela wona uMuvevi icala lokutholakala elemibhobho. UMuvevi ubanjwe ngabantu makhaza bakwele Mozambique izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Sanibonani sisebenza eStudio 7. Sanibonani lonke bantu eZimbabwe. Ngisho ukuthi lapho ngani ngingumlimi kodwa silohlupho lwama-track. Ama-tractor la athebuya kwathiwa siwaphiwe nguhulumeni kamnangana. Ngemva kwesikhathana kwazobuya amadoda amasudu athi hayi ama-tractor lawa aliwaphiwanga avele eBrazil ayabhatha. Futhi chairperson wabuza ukuthi ama-tractor lingawabambi nxa ifulet sizawalungisa konke sizabe siwakhangela. Chairperson wabuza wathi kanti nxa seliwakhangela usho ukuthi phela kasowethu bathi hayi ngawethu. Ama-tractor lawa basinika inamba eBrazil le mali ofanele uyibhadale nxa ulime ngalo i-tractor le sakuyenza konke khona. Kodwa ukusala kuluhlupho ukuthi abazange basitshele ukuthi ama-tractor lawa ayimalini ukuthi sizabhadala okwesikhathi esinganani. So sicela ukuthi sibe kwazi ukuthi wona ayimalini sizabhadala okwesikhathi esinganani. Kulokuthi kuhlale kuloko kuthiwa bhadalana ama-tractor bhadalana ama-tractor nxa udiphozula ukuthi uyabukwazi ukuthi inkweleti imali engako lapho ekwana khona iyakwana. Imali esayibhadalayo sicela ukuthi iBrazil sitshele ukuthi sabhadala malini sokusele malini ngoba iBrazil yibo abanikazi ama yive sibhadala kiwo nge-account.
Livuka njani hlobo bantu bakithi maZimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi beStudio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba umnankakwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hhayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nibaxolisele abantu bonke laba bakuleli gruphu baxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nyabaxolisela hulumende basalungisa amandebela angamasela iqiniso elikhona ngatshontshelana abanye kabafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontsha inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nje baxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi uyaziwa khona ngapha ukuthi umkhezi ufamona ungwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho.
Salubonani basakazi beStudio 7 likhuluma Rusarenda eWorks basakazi lelizwe elikamzilikazi umambo amathobana asilo lizwe lwaseZimbabwe asifuni ukuba yingxenye yalo thina abantu beizwe eZimbabwe ukuthi sifuna ukuzimela, asifuna iChamisa, asifuna iCCC, asifuna ezano, asifuna MDC, sifuna ukuzimela siphume kulelo lizwe. Ngoba uChamisa nabo Morgan Tsvangirai nabo bonke bona abantu abasunguli beMDC abazali babo abengama members ezano eParliament, ama members wabo they babevotela izano, nabo bona bo Morgan Tsvangirai labo uChamisa bayevotela izano. Namhlanje bafuna ukuzomalaka njani, asikufuni khona ukufuna ukuzimela thina. So sithi abantu phumana ngobuningi liyovota livotele i-MRP sikwazi ukuphuma laphayana. Ngeke ngithi mina ngikhonaphana ematsiloji emva komuzwa wami kusebenza amashona wodwa, iplamtu kusebenza amashona wodwa, kuzokuthiwa mina ngivuma ukuba yingxenye yeZimbabwe. Asikufuni khonokho.
Ye mbingelele ku-Studio 7 njani lonke okhuluma engumantyeza, njani basakazi? Ngizwa ngilosizi kakhulu ngabantu be-CCC abavumela ukuthi umunye umuntu ofana lawe athatha ugodo ekuchaye ubuloko kuqakeza, kodwa uloko uchaywa umuntu lana ekuchaya ngoba ethi ungumuntu wezano, wena ukovuma ukuthi umuntu lana akuchaye. Kanti lina lehlulwa yini lana ukuthatha izigodo libabisele laba bantu? Ngoba mali ngenzanga kanjalo lizathwala nzima. And indlela engabona bechanga khona abantu ngapha eMurewa kuyakhomba impela ukuthi umoya lwana wegugurawunde lokhu sesekhona abantu bezano ngaphakathi kwabo, ngoba indlela ababechanga khona abantu yiyo indlela ababechaya abantu ngayo ngesikhathi segugurawunde. Basebenzisa into efanayo. Mina angikwazi ukuthi umuntu alitshele ukuthi abantu bezano balamandla ngubani. Lingavumi lokhu bantu bakithi. Yikuthi nje lamapholisa lawa nawo okunye engalitshela khona abantu bakithi, thina abantu esisegoli uma singaye emakhaya siyabulawa ngamapholisa, ngoba amapholisa abantu ababuya egoli abazonda okunye okunzima kakhulu. Engakwaziyo ukuthi lawa amapholisa alazo yini izihlobo zabesegoli, ngoba thina abantu abasegoli sibasizonda mpela hayi kancane.
Basakazi beStudio 7 sanibonani. Happy New Year kini lonke kanye nakubalalele ngokunjalo. Angihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi. Lesimanga ngamapholisa aseZimbabwe avikela umbuso lo wezanu PF, ngoba sibona amapholisa ayiwasetshenziswa kakhulu ukuthi kuhlukunyezwa abantu. Ayamisa imihlangano amaqembu aphikisayo beze bemisa ngisho lo mhlangano obanjelwe emzini womuntu walelo qembu. Ngoba ngicabanga ukuthi imvumo ingacela emapholiseni ma kungokuthi bebebambele umhlangano boku-public space like amaholo, amapaki, iy'kolo, izinto ezifana lazo nalezo. Ngicabanga ukuthi yebo bungamiswa lapho umhlangano, kodwa vele umiselwani kanti. Umiselwani kanti waye wezanu PF singakaze sizwe ukuthiwa umhlangano wezanu PF umiswa amapholisa. Waye kumiswa i-IP i-CCC kuphela. Asikaze sizwe ukuthiwa kule mhlangano wezanu PF omisiwe. Kodwa njalo nje i-CCC lamanye amaqembu iyamiswa. Kanti waye imiselwani amapholisa aseZimbabwe awayekele ukusebenzela izanu PF, kawasebenzele amaZimbabwe wonke jikelele, hayi ukusebenzela izanu PF. Ngoma sithi yabheka amapholisa aseZimbabwe asebenzela izanu PF, asebenzeli amaZimbabwe nawama citizen. Bayahlupheka nabo, bahola imali encane, kodwa basetshenziswa ukuthi bachaya abantu. Sibone bechaya abantu omunye baze bamphula lezandla, i-lawyer lelana ukuthiwa ngubani uKadzere, bamphule lezandla ngendlela yokuthi basetshenziswa izanu PF. Awayeke amapholisa lento, abayeke ukusetshenziswa izanu PF, abasebenzele ama citizen, bangasebenzeli isiqembu, ngoba imali liqembu seliphumile embusweni bazoyapi bona.
Ngibuka le Studio 7 thina siyavuka abadala, ngifisela inhlanhla lonkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzini wenu. Hesh, sathanda nangokuthi ngikhuluma kancane ngombuzo kamnangagwa wamangalo. Haya, upromise abantwana ukuthi bazobabhadala i-school fee omnangagwa. Mina lowo muntu angikwazi ukuthi uright ekhanda lakhe kumbe unjani ngendlela ayenza ngayo oqamba phangakathi sabadoda besuta besikolo ukuthi awufune i-school fee. Ngizothi ukuthi omdala ongangomnangagwa okhulu kamangangaka umuntu olunjani, umuntu wesithetho ongu-president, umholi wabantu, uyadelela delela abazali bethu, adelele lathi songengeli abantu beseZimbabwe bonke. Yikho ngithi mina abantu beZimbabwe vele abala president baphila njengentandana abantu beZimbabwe ngendlela kamnangabo. Uyidoda enkulu kakhulu sho indlela ayenza ngakho umuntu lo.
Amatshono kubasakazi bethu bonke jikelele engangize mbaqambe ngamabizo, bangabaqamba ngamabizo ngizatshiya abanye. Ngizama ukuthi ngithi bonke, ngayinte bonke lawe zizwe uqanjiwe. Uyazi lo ngumsakazi weStudio 7. Lezi hlobo zami zonke ezilalela Studio 7. Ake senzeni suba kithi. Ngiyezwa inhliziyo ezibuhlungu loba sizama ukuthi susuba ndlulo silalo ngoba kwesithi thina sithandelene amashona, sichiya bakithi omqondisi. Inhliziyo yami ibuhlungu vele ngenhliziyo ibuhlungu ukukhulunywa njalo. Umbono wami ade yilawo. Ake sitheni kathi sisikhohlweni sikhipha amabizo abantu enhliziyweni zethu. Sikhipha amabizo abantu kusala amabizo amabandla enhliziyweni zethu abantu siwakhiphe. Asikhangele into madoda ngesuka ezitshwane eziduze duze duze sikhangele ngayo. Sikhangelenga. I-ruling party izasigwenxa. Izasigwenxa ngoba ingaveli yenza i-violence. Sizabe sesiyagenesti ishona lonke. Sonke amaNdebele ethi vele silenhliziyo leyo. Sizabe sesiyagenesti ishona lonke. Sesiqalisa ukujwajwamuka kathi sabanye sebe singqone siyele abanye singqone siyekele. Sabe sebengqone senzeni. Uyabona izulu ngaboya lesina. Likomnye umnyaka lingani besithi vele izulu lela lini kale nyekele ukulima. Ungabona engani ukhawulisa izulu. Uyazilimaza wena. Izulu alikhawuli. Asike sikhohlweni kathi singa ukuma wo believe gawule o Joseph Chuma ubani bani bonke laba bonke sikhotweni ngabo sike sikhangela into kathesi kathi vele sikhangela ngapi sifakene nje umzekeliso we penalty i penalty nxa sikhahlelelwa sokuku penalty box ama players wonke ayaphuma laphana kuqondane u goalkeeper laloza khahlela lata kuye kuqondane i vote lakho laloza bhala i vote lakhe senzeni njalo sitshena amagugu lezo sesikhuluma ngakho abo sitheni bonke chamisa sitheni bonke omnanga kwa sitheni bonke nje abadala laba ukuguga kulandaba ngizomile sebeguge kakhulu lengqondo esigugile yakona liqiniso kodwa akasiyane nilabo kathi sike sikhangela into 2023 senzani kathi njona into yakathi sibeqalisile ukuthenga ama China ukuthi kuthiwe i corona sibuyile benzela ukuthi labo bantu abazama ukukampena behlule ukukampena kathi but thina sibambeni libe linye ukuthi lo nyaka sifisani lo nyaka nevumani le corona never mining yakho sifisani asibe nento esifisa usihlobo zami ngiyabonga uNdebele okhulumayo inkosi libusise lonke
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingadeli inhliziyo zenu thumelanini ngoba siyazi ukuthi abanye bayakhala ukubana asidlali imlayezo yabo kodwa iqiniso ukuthi iyabe imide kakhulu sifuna ibe mfitshane siyabonga ekwezemelika izolo uzulu welemelika ubenanza ikhefu lokuzalwa kukamuyi umnumzana Martin Luther King Jr. oyelwela ilungelo labensundu. Leli lilanga elinanzwa ngabensundu kunye labamhlophe ngoba uKing wazakala ngokukhuthaza ukuthula.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imandla leMDCT selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.